yebisimemo no kumele la kwenu ngoba yozi uyisimemo ubisimemo yebisimemo
Thank you.